Yeah, I think issue leyo okwenzakala namuhla kuconfirma ukuthi kungaba kuloko kulama division thize akhona phakathi kwebandla lena le MPC njoba ekuphuma kathe sokucaca ukuthi kulokudonselana okukhulu phakathi kuka Secretary General uTatus Monzora lo President Nelson Chamisa, and then okade kumele kwenzakale ukuthi futhi namuhla i-National Council kumele ize confirma i-date yokuthi i-Congress izaba nini ukuthi kuvunyelwane ukuthi uChamisa kube nguye odecidayo ukuthi i-Congress izaba nini. Also kukhanya ukuthi most like abangabuyanga kungabe kuyilaba kade bekade besesayidini likaMonzora bona akade bengafuni ukuthi i-date ye-Congress iphushwe iye ku-October, laba bafuna ukuthi yenziwe masinye. Most like yibo abangabuyanga kumhlangano we-National Council namuhla.
Kodwa siyabona ukubana ilanga ligcine lalethwa phambili kuMay, ayikhona u-October njengalokhu kade kufunwa ngabanye. Kungakutshengisani khona?
Yeah, I think so. Kusuke kwaba lama pressures okuthi kugcine kucompromise njengoba sitsho ukuthi most like abangabuyanga yibo laba kade besesayidini likaMonzora. Uthi laba ababuyile bagcine besithi akube yi-compromise kwenzela ukuthi kungakhoza kungabi lama division amaningi, bavuma ukuthi ilanga libuye lizokuba kuMay. Though obvious ngokufrom emuva laba iside kaMonzora yayivele ifuna ukuthi ngayo i-Congress ithi iyayenzwa ngoFebruary yadlula. So which means uMay usuke waba yi-compromise ukuthi ingayi ku-October ingayi ku-August, ibamba amasaya amaside omabili nxenye uMay ngaba ngcono.
Kodwa sesike sabona kukhetho kunye nemihlangano eyenziwa elizweni jikelele ukubana uMnumzana Chamisa ukhanya elesisekelo olukhulu kakhulu, kanti manje kuyini okubangela ukuthi bambangise isikhundla yena ekhanya engumuntu othandwa nguZulu?
Ukuthi i-politics zangkhona zizimbili futhi. Oqala kulabantu i-support general uChamisa uyabelayo yonke i-support yonke leqiniso lingabalekekile ukuthi abantu bonke beZimbabwe uChamisa bayamfuna. But asebeqakathekile kakhulu in this instance ngama-structures okuyo aza kuyavota ku-Congress ukuthi uwaphethe wonke yini kumba kawaphathanga. And nxa sikhuluma ngama-structures sikhuluma ngabantu abalutshwane labangalingani lelizwe lonke elisapota. Elizwe lonke lingaphuma maybe limsapota uChamisa, uthole ukuthi within kuma-structures bafike bengamsapoti. Ubona nxa besapota omunye ozangena esingakwazi ukuthi ungabamba kumbe nguyumonzora kumbe ngumduru kumbe ngubani. So sokuqakathekile kathesi ukuthi kuma-structures o abakhi ngobani bangakanani. Yikho khona bosikhathi esiningi okuvuka khona umsindo kuma-political parties. Parties uthole ukuthi abantu babe befuna uChamisa sonke iZimbabwe yonke ifuna yena, but ama-structures ayifika ngale befike bevotele omunye, kugcine kukhoza ukuthi ngxenye ibandla ligcine liqamuka futhi kumbe izinto ezinjengazo nalezo.